ukusolakala kwenhlanhla kasikafiki kulelo banga ngoba ingathi umhlabathi wethu kumbe level ground yethu kayilingani ezintweni eziningi. Okungangokuthi imedia yethu kayisakazi ngokufananayo ngabantu laba abakhokhelayo. So kasikafiki lapho sibili ukuthi labantu abaningi basajayele ama-slogan ukuthi phansi lobani. Anti yabona ubani kabulawe nxa anti yabona akukafiki kuleli ibanga.
Kuyukuthi umnumzana Chamisa lo mnumzana Mnanga kwabama phambo kwabantu babachasisela ababeza kwenza inhlelo zabo zonke, kwakungacaca ukuthi ngempela omunye kakwazi ukuthi uza kwenza.
Kwakungaba sobala sengitsho wonke lama candidates ayekhona, uNkosana Moyo uNkosana Moyo wayesitsho kakhulu ukuthi abantu kababuza abantu babo, ezama ukufundisa ama-voters ukuthi buzani nama-candidates ukuthi afuna ukwenzani, alombono bani. So kanti laba abanye labo babe senza izilogan zebandla labo. Angithi yabona lokuthi chisa mpama kumbe abanye bethi bona
hayi akezakala. Kodwa sesikhangela izizalwane zeZimbabwe ezihlala lapha eMelika, zona zile ndaba yini lokwenzakala kwezomumo welizwe kwezombusazwe, ziyavota yini?
Ye, kuleli lizwe sibili engibazi abaningi hayi bayatshiseka sibili befuna ukuthi kube lo tshintsho, kumbe kube bakhethe lowo muntu abamfunayo. Bayatshiseka sibili abantu abana ngazo kumbe ukuthi sisuka endaweni engani ilodlakela entweni zokuba ngazo. So sibuya lapha sibili sifuna ukuthi sizwakale ukuthi sikhona ngendlela yokuvota nxa sesithola amaphepha khona.
Kuba liqiniso yini ukuthi abantu abansundu balandela kakhulu ama-Democrats kulama-Republicans?
Ye, kuliqiniso lokho sikuthi abantu abansundu ngemvelo balandela ama-Democrats ukwedlula ama-Republicans. Kodwa isimanga yikuthi nxa ukhangela imbalo zabona ukuthi ama-Republicans yiwe awakhulula abantu ukuthi baphume ebugqileni ebesilevel. Kodwa ngokuya sokutshintshile, ama-Democrats yiwe sekhanya semela amalungelo abantu ukwedlula ama-Republicans.
Kodwa abansundu abalapha bakhanya lokhu bethanda ama-Democrats, ama-African Americans.
Ye, kakhulu. Lanxa abanye besithi bona ama-Democrats ayaphonga ukugqila abantu abansundu abasebenzise angaze abasabanika lutho. Kodwa ke ubone abantu abansundu bulokhu bugxile kakhulu kubandla lama-Democrats.